akukali impela ukuthi kube lamaqhugana kuvuthwane kwaphana kube lemikhosi into endala yasendulo. So hayi lathi sasithe sike sibandakanye impela njengeminyaka yonke le sesike sathi sihambe, ngahamba nami kwaphana ke njengoba uyabumbona mina ke ngiyabe sengithintshile sengikhuphile amabhashi lapha sevunuleke isintu sakithi impela amahlaba ezulu kwelikamthwakazi okwesindebeleni. Hayi kwahamba kahle kakhulu lo nyaka sibone better turnout, kubuye abantu mpela abaningana mpela nakhona nje sisalokhu esingajabulisanga kakhulu sithi thina umthwakazi isizwe esikhulu kakhulu esilabantu abaningi kakhulu esi-expect ukuthi khona phana kumele ngabe impela kuyabe kuyinhlabathi ngoba abaningi bebengakunanzeleli impela ukuthi kuba lo mcimbi owokugubha ukukhothama kwenkanyamba inkosi uMzilikazi onguye umdabuli nomsunguli wasonesi sizwe esikuso thina esingamaNdebele.
Kwakule nkosi yamaNdebele kwakulamashishi kwakulebutho kuhamba njani ngesintu ubukhona babo ngoba siyaye sibone njalo eminye imigubho efanayo yesintu kungani kuqhubeka njalo.
Amabutho ahlukeneyo iqweqwe lwalukhona, ibutho lenkwali lalikhona, ibutho lenkosi lalikhona, amathithi gaye ngezekele impela isibalo kunamatshitshi avelela kubotsholotsho, amatshitshi avelela ePlumtree, amatshitshi avelela ngapha kwele South Africa ahlukahlukeneyo aholwa ngabogogo abahlukeneyo abakhangele ezamatshitshi. Kuyinto vele nje nasendulo kwakukuthuthwe gwaqa sifike esigodlweni kuzothanyelwa mpela inkosi, kuthanyelwe kubungazwe mpela okwezempilo. Nakhona nje lo mgubho ungasiwo ukuthi mhlawumbe ngifanise njengenqwala eyayiyo eyayisiba nezigaba nezigodi zonke nabantu abahlukeneyo. Lo umcimbi wokuthi sithi thina sibungaza inkosi uMzilikazi njengomsunguli wesizwe owakhothama mhlaka 5 September. So every first weekend, every first Saturday after mhlaka 5 September or xa umhlaka 5 September enge Saturday weekend ukwenzela abantu nabo benelisa ukuthi bathi kwaqa labasemsebenzini sikuyayiwa laphana ngo-September.
Kulula ukuxoxa imicimbi enje sesikhangela indleko lemota zokuhambisa konke lokuthi abantu bebekhona bethi gwaqa.
Akhona ukuqoqa imicimbi enje akukho lula neze, kunzima kakhulu. So kusuka kube ukuthi labo lalabo abafisayo ukuncedisa bayancedisa. Umgubho lo uholwa yi-MMCA Mthwakazi kaMzilikazi Cultural Association. Kuyinto nje sengingavele ngithatha ithuba ukuthi siyacela sibisibili ukuthi abantu noma ngokulisakana kwempuphu noma yikuyini ongakukontributha laphana ukuthi abantu basuke bedlile ngoba ukudla sikuthengisi ama-transport resources ayabedingeka. Lo nyaka kunjenje sigcine mbayembaya abantu abanye sebebuyela ezindlini from e-city hall beswele i-transport yokuthi baye khona emhlahlandlela which is 20 kilometers on Old Gwanda Road. So siyadinga mpela uxhaso oluningi ukuthi umgubho lo ufezeke minyaka yonke.
Siyananzelela njalo ukuthi uyake ube khona kweminye njalo imicimbi yesintu egoqela enduna udakamela leminye nje njengaliyana odlulileyo wenqwala le, kungena njani lapha njalo wazithanda nini ezamasiko?
Mina ngiyangena sibili ngibandakanya kakhulu ezintweni zosiko. Ngikhulele emgenini nje okuhlonishwa khona nakhona singamakholwa kodwa imvelaphi yethu iyaqakathekiswa. Uza kunanzelela ukuthi induna ungungumbane ungubaba ungubaba omncane. So into enjalo isenza ukuthi thina sisondele kakhulu esikweni sibe ngabantu okumele kumele futhi babe lokuphitheka ngokulonda usiwo ukubandakanya entweni zamasiko akusonto entsha kimi nasesikolo imbala mina ngangisenza 4 subjects ku A level elonye lwalo kwakuyisindebele ngisenzela nje ithando lwaso ngaphuma futhi nonkamisa A level impela 5 points so aba umuntu nje othanda usiko la ngikhula nje sasidlala lapha emadarlings sidlala uchaka lapha nasigijimisana impela sifaka amasaka lapha sisenza le mkhonto lamahawu sidlalisana laphana into umuntu akhule ethanda usiko le-culture ngiyayithanda kunye mina sengikhulile okungigqugquzela kakhulu yikunanzelela ukuthi kwesinye isikhathi kungathi lubhidlizwa amabomo usiko lusulu kukhanya impela ukuthi hayi kule ngabomo lapha ulimi akusabhalwa kahle abantwana sebefundiswa ulimi kungathi luyaxegaxega into enjalo iyagcina iphuma kakhulu ukuthi ube busy ngosiko.